sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabelisiPalestina ziqhubekela phambili zibaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi ele-Israel liqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas kuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Ozithi ungunobhala jikelelo webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi phakathi kwamalunga awagxothisayo edelele ephalamende kulamanye aphambanisa ngokuwagxothisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilunga le-TCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Tafumaneyi Masaya utholakale efile eHarare namuhla, kubika umlondolozi Ndlovu.
Obengummeli wemabhuku edayele ephalamende umnumzana Fabian Munyarazi kufaka kutizwi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa adobhe isidumbu lesi eHarare basebe siyasikhangela bathola mpela ukuthi umufi nguMasaya, yena obengumfundisi njalo obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lanye 51. UMasaya uthunjwe ngomgqibelo esemavuku lelinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Jeff Carlos ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bezanu-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga lezanu-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UMasaya loCarlos babikwa behlelwe yilesi sigaba phakathi kokukhankasela ibandla labo emavuku leTafara, lapho okwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections kulandela ukuxotshiswa kukakufaka kutizwi ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu. UCarlos yena utholakale epulazini leJabuino eShamva esigabeni seMashonaland Central echaywe walimala kakubi wahle wasiwa kwesinye isibhedlela eHarare. Ekhuluma isidumbu singakatholakali, obona ngomsebenzi wabahlukunyeziweyo kuleli bandla unkosikazi Vongai Thome uchasisele iStudio 7 ngokwenzakeleyo.
Abducted on Saturday, and one of them was then found beaten thoroughly and dumped at Chabuino, and actually he is in pain as we speak, and he has since got medical assistance. But we still have one Tafumaneyi Masaya who is still missing up to now. We have since sent a search party for him, but up to now we haven't got any positive outcome.
Kodwa isikhulume samapholisa umnumzana Phonyati uthi bangabe bemangele emapholiseni abe-CCC kodwa lolu daba alukafiki kuye.
If reports were made to the police, then it entails that investigations are underway. If there is anything for the attention of the media or the public, we'll certainly give an update.
Isiphathamandla se-ZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Taurai Kandishaya uthi ibandla lakhe alilani lezehlakalo zokuthunjwa kwamalunga e-CCC.
Putting allegations on ZANU-PF, their disorder, their confusion, the in-house fight and all, they all put it onto ZANU-PF. Why? Because they want to maintain a tainted image of ZANU-PF, to say ZANU-PF abducts, ZANU-PF rigs elections, ZANU-PF commits murder. But now if you look at it, Western embassies have ceased to tweet about it because it's all fake.
Ukunsuwana ezidluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edayele ephalamende umnumzana Takutswa ngathi wore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lwe-AK-47 watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamhla lokhu akula muntu osebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi, lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zivaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi eleIsrael liqinisa impi yalo leqembu lebutho eleHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lwamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Umqondisi wenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi isibhedlela esikhulu seGaza eseShifa asisasebenzi osekufaka izigulane labalimeleyo engozini. Inhloko kahulumende weIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthi iHamas imisa ukukhutshwa kwezigulane ezibhedlela zeGaza. Kubikwa kulezi gulane ezine kanye losane abafele esibhedlela seShifa ngemva kokuphela kwamafutha emota kumagenerator. Abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kubikwa bafa eIsrael kulandela ukuhlasela kweHamas mhlaka 7 Mfumfu, kungani uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi eGaza sekufe abantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye, abaningi kungabesifazane kanye labantwana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu ephasi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Hlela Ncube.
Kuyacaca kakhulu ukuthi imithetho yezempi yokuhlonishwa kwamalungelo oluntu lapho kulempi khona kulokuxabana khona kayilandelwa. Kusegcweleni khona lokho yikubona abafayo abaningi abahluphekayo abaningi kungabantwana kungabomama abangaphathekanga empini. Ungaqhathanisa abantu abafayo abama-civilians laba bantu abangekho empini la bantu abamasosha kumbe ngawe Hamas kumbe ngawe Israel uzananzelela ukuthi abamasosha malutshwane kakhulu afayo nxa uqhathanisa nezakhamizi. Kuveza kahle kamsopho ukuthi laba benza lokho kabalandeli imithetho yomhlaba.
Kuyini okungenziwa lapho ukuthi kuphathiswe ikakhulu abesifazane labantwana e-Israel eGaza laphana?
Into ezaphathisa nendlela efaneleyo yokuthi amazwe omhlaba amakhulu namancane bancedisane ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Okokuqala yokuthi kome iimpi kukhulunyiswane kulungiswe khona lokho kungabe kuhlupha. Impande zonke zengxabano zilandelelwe zilungiswe ukuze ingabiphenduka le ngxabano. Kanti-ke okuyikho kuqakathekileyo futhi ukuthi imithetho yomhlaba kumele ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ofanele ilandele. Wonke umuntu ungenziwa kanjalo kuzaba lula ukuthi kuncediswane kulungiswe. Kodwa okukhulu yukuthi kulungiswe impande yengxabano iyona lehlala ikhona isiqhubeke njalo inyaka yonke le.
Sibone ukuvunyelwa ukuthi abantu benelisa ukuba bephume endaweni ezilempi eGaza laphana, njalo kusakhulumisana amanye amazwe ezama ukuthi amise impi leyi. Ubona ngani impi leyi ingaphangisa na ukuma?
Impi ingama nxa ngabe kunesifiso lokuzinikela kulaba abalamandla ukuthi impi ime. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi bona abe-Israyeli nama-Palestinians bakunanzelela ukuthi kakula kuthula empini ezabe iliwa kuze kube nendanini. Ngakho kuyadingeka ukuthi bakhulumisane ngendlela efaneleyo balungise lokho kuyimpande yokubaxabanisa ukuze bakhelane njengabo wonke amazwe noma ngase-Afrika, ngase-Europe, ngase-Asia la angaxabaniyo. Njalo nje yikho kuza kwenza ukuthi kuvikelwe amalungelo abomama labantwana, kuvikelwe amalungelo abantu bonke. Impi vele yona ngokwayo kayivikele amalungelo abantu.
Lo ube ngumnumzana Effort Hlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ozithi ungunobhala jikelelwe ebandla le-TCCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi phakathi kwamalunga axotshisayo edala lephalamende kulamanye ayengafanelanga axotshwe, ngakho uthi lokhu kuzamele kulungiswe.
Isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipan Phukeni uthi kodwa kunzima ukuba kulungisiswe lokhu, ngakho ke sebezamelela ukhetho lwama-by elections.
Angaze ngizwe kuthiwa ukhona uthi esewithdrawing esekhutshiwe eParliament kwaproblema bokho baqhubeka waphinde wabuyisela. Okuzokhumbula ukuthi abafowenu be-PDP bake bakhutshwa kunaye eParliament baye enkantolo kwavulwa konke inkantolo athi ababisele ukuthi i-election data isiproclaimiwe nakho konke, so kwasekudinga ukuthi bahambe babuyele eParliament baya election. Ngiyacagela la esodwe ngiyaziyo, so ngiyacabanga ukuthi lakhona lokho.
Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi lokhu kuveza ukuba uChabangu udlala ingqondo zabantu.
Esikutsho thina ukuthi konkona uChabangu wabengamelanga be-recall anyone in the first place, so abantu bethu be-parliament kumele babuyele e-parliament.
Ngolunye udaba, owake waba ngumcebisi kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana Mnyarazi Kereke ndawonye lomunye abotshwe laye umnumzana Evaristo Rushamba bakhululwe ngemali yesibambiso e-bail yinkantolo kamantshi namuhla. UKereke wetheswa icala lokugxila inkampani ephathisa kundleko zokwelwatshwa eHarare Medical Aid Society Hamas inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika $400,000 esipha isinqumo kusicelo sebail. Umanji umarewa nazo gofa uthe uKereke kuzamele abhadale amakhulu amabili amadola emelika $200 ahlale kukheli ayinikeza umthethwandaba angaphazamisi abafakazi bakahulumende, njalo uza kuya emapholiseni ukuyaziviga kanye ngelanga. UKereke lomunye wakhe bazaphenduka emthethwandaba mhlaka 13 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimdodolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela eMelika umnumzana Lloyd Austin uthi ilizwe lakhe litshaye endaweni ezimbili eseSyria ngamabhomba kuzindawo ezisetshenziswa zinhlanganiso ezisebenzelana le-Iran. Lokhu ngokwesithathu iMelika ihlasela eSyria kusukisela mhlaka 26 Mfumfu iphindisela ukuhlaselwa kwebutho leMelika eSyria lase-Iraq. Amasosha amahlanu awebutho leMelika abulawe ngolwesihlanu ngemva kokuba ihelicopter yawo iwele olwandle ngesikhathi beqhuba izifundo ngesonto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ufuna ukuqinisa ubudlelwano leChina kwezomvikela. Ocebisa amahofisi kamongameli ngezomvikela uJack Sullivan uthe umongameli Biden ukhangelelwe ukuthi uzaqhuba umhlangano lomongameli weChina umnumzana Xi Jinping emhlanganweni we-Asia Pacific Economic Cooperation Summit eSan Francisco kuyonaliviki. Izulu likazamcolo selibulela abantu abedlula amachumi amathathu loyedwa, njalo lachiya abangaba ingxenye yesigidi bengaselamizi eSomalia. Abakumsebenzi wokucebisa ngezempila kahle yengqondo owe-counseling bathatha leli thuba lokuqinisa umkhankaso wokuqhuqhuzela ngempila kahle yabesilisa. Bathi njalo ukungaphili kahle emcabangweni kungabe kubangelwa ngamanga okuhle kwesimo somnotho okudala ukuba abesilisa behlukuluzwe lapho sehluleka ukuphandela imuli zabo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zithi Umkhuhlane wengqondo ubonakala ngokuzizwa umuntu edanile, ekhathazekile okwesikhathi eside, ukuzehlukanisa kumdeni kumbe kubangane, ukungadli loba ukuswela ubuthongo. Ukuzizwa nje umuntu ephangisa ukucaphuka, esiba lolaka aze acabange ukuzivulala kanye lokusebenzisa izidakamizwa loba ukunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Mthandazo Ndlovu, oqeqetshe ku-Drug and Substance Abuse Course, Adolescent Accredited Diploma kanye le-Professional Diploma in Counseling, uchasisa kabanzi ngempila kahle yengqondo.
Mental illness isiyathola ukuthi izinto nje ukuthi umuntu uphonguzwa ukuthina usedinwa yokucabanga, ezwe ephelelwa vele ngokucabanga. Siyathola ukuthi umuntu wangikhona vele yena umuntu waye-abuser utshwala, ama-drugs. Uma lokukhathazeka okukhona kuye, umbezwe engani ustresse kakhulu ngowelani elemental illness. Mental illness iyaphambanisa umuntu kakhulu vele ukuthi umuntu ukucabanga kwakhe sokunjani, sokulutshwana.
Uqhubekela phambili uNdlovu ekhuthaza abesilisa ukuba badinge usizo nxa sebethe bafika ekuphelelweni yimicabango ephathelane lesimo abahlangane laso.
Abanye abantu bagcina bezibulala, sasesingqini kwasendlala sikaSebright, umuntu ecine siyazilengisa laphana, umuntu ezwise phezu kwendawo enkulu silili. Njalo futhi lokubulalana ngoba umuntu ingqondo sakungasathathi kuhle. Sikukhangele kakhulu sikule mpilweni zethu sinobaba sithi kathi kwini ungani sokungehlela, ingqondo ngazange ngani sezivaleka yini, yebo. And then seek i-professional help. Ungasika i-professional help, things are going to go well for you.
Unkosikazi Lois Masuku, okunhlanganiswe e-Africa Institute for Ending Bullying, Depression and Suicide, uthi lolu dubo kwabesilisa lusukela ekukhulisweni komntwana ongumfana emakhaya lezikolweni, ngoba engafundiswa ukudinga usizo nxa esethe wahlangana lesimo esikhanya siphezu kwamandla akhe.
Singayikhangela ngokuthi, you know, umsindo oyenzakala phakathi kwabobaba labomama. Iqiniso esesilibona lapha siiningi labobaba alisebenzi, bese beyitshengisela ekubeni le-violence. Ukubunjwa futhi komntwana ongumfana engqondweni zakhe kutshiyene lendlela umntwana oyinkazana abunjwe ngayo. Singathi nxa sikukhangele thina sikubona ukuthi umntwana oyinkazana engaba le problem, engaba le challenge ahlangana layo, uyakhala kumbe uyasheya lomunye umuntu, akhulume lomunye umuntu. But umntwana ongumfana uyakhuliswa etshela ukuthi wena uyindoda, ziwonele, you know, iningi labo sesibona ukuthi sebezibulala.
Isahlamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi abesilisa nxa bethe bayahlukunyezwa ngomngabo bafela ngaphakathi.
Obaba uyazi isikhathi esiningi, ya bangathi balomoya onzima sibili ukuthi emncedeni lapha kuba nzima sibili, banomoya wokuthi ungiba. Nxa behlukuluzwa ngomama kakhulu, kodwa ubaba ukuthi asuke akhulume ngakho kube nzima kakhulu ukuthi akukhulume khonokho ngoba kumthathela isithunzi sakhe. Ngalokho-ke lezi zinto zikhanya sezisiba izinto ezenza ukuthi khona obaba bakhanye sebefuthelana bephakathi behluleke-ke ukuthi bangathini.
Umnumzana Thomson Maseko, isiphathamandla senhlanganiso yePhadari enkundleni Men's Forum on Gender ekhangele iMatabeleland North, ukhuthaza abesilisa ukuba bayemangala kwabomthetho nxa bebhekane lokuhlukuluzwa.
Bakhona obaba abahlukunyezwayo ngomama futhi. Mhlawumbe yikho futhi okubangela ukwanda kwenani labo baba abazibophela, bakhala ngokuthi eni bayahlekwa nxa besiyamangala. Kodwa-ke siyabonga uhulumende ngogatsha lwe-Victim Friendly Unit olwamukela ukuhlukuluzwa kwabobaba ngendlela efananayo nokuhlukuluzwa kwabomama. Obaba abaselaso ngesizathu sokufela ngaphakathi.
Kunyanga ephelileyo kunanzwa usuku olwe-World Mental Health Day olukhona minyaka yonke mhla zilitshumi kunyanga kaMfumfu esibhedlela seyingutsheni, esiyiso esikhangela ababhekane lesimo sokuhlukumezeka engqondweni kobulawayo. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Nemache Mawere ubike ukuba sebesamukela izigulane ezedlula inani elijwayelekileyo, esithi inani eliphezulu ngalabesilisa. Wapha umzekeliso wokuba kwelinye ikamuli bebele mbeda inga machuna isi kombisa na situpa, kodwa kathesi ile zigulane eziphose zifike amakhulu amabili, i-118. Ngaphandle kwalezo zigulane, lesi sibhedlela silezinye ezelatshwa zivela emakhaya ezingamakhulu ayisithupha lengxenye, i-615. Abesibhedlela lesi bakhala njalo ngokuthi imuli zezigulane azibaphisekelo oludingakalayo lapho umuntu eselatshwa. Inhlanganiso ye-World Health Organization ibika ukuba emhlabeni wonke jikelele phakathi kwabantu abayisitshiyagalombili i-8 oyedwa wabo kaphathekanga kuhle engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu kulandela isimemezelo sikahulumende weSouth Africa esohlelo lokuhlola wonke amabhizimusi aqhutshwa ngabantu bokuza kanye lokududulwa kwabaselizweni ngokwekhe emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethuka, ukwesaba lokusola kwabeZimbabwe laba kulandela umhlangano oqhutshwe lugatsha lwendaba zasekhaya, ugatsha lwezemisebenzi, ugatsha lwezindlu, omeya bamadolobho wonke elizweni, lenkokheli zomdabu kukhulunywa ngenhlelo zokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni lokuhlolwa kwamabhizinisi wonke abantu bokuza. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Khumbuzo Ntshavheni uthi dale la uphathintambo lemukela izinqumo ezethulwe emhlanganweni lo kulandela ukufa kwabantwana okucatshangelwa ukuthi kubangelwe yikudla abakuthenge emavinkilini aqhutshwa ngabantu bokuza emalokishini.
That focused on curbing effects of illegal immigration.
Lolu hlelo lusose ukususa abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukuhlola amabhizimusi abo nokuvala lawo angelalungelo lokusebenza.
There will be immediate inspections.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lance Mlilo ongumgcini sihlalo enhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans Foundation uthi bakhathazeke kakhulu ngaleli nyathelo.
Asivumelani nakho konke lokhu okwenzakalayo, especially abantu abaseZimbabwe yibo asicabanga ukuthi yibo abazothwala ubunzima ngemva kwakho konke lokhu okwenzakalayo. I-ANC eyiwephethe ayibe yiyo efanele ukuthi azi ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu baseZimbabwe bebe kule ndawo, then kulungiswa kulokho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Lea uthi kuphika umqondo ukuthi kungani kunxwanelwa amabhizimusi ezizalwane ze-Afrika.
Thina sikubona kuyinhlekisa kakhulu ukuthi umuntu ethi esukela ezweni lakibo wangatshali imali elizweni lakibo, wakhetha ukuthi ezotshala imali elizweni lakho, ubuthi umlandelele uhamba umguduza ungathi kuthiwa uyenza icala. Indaba yamaphepha is just a smoke screen. Indaba egijinyiswayo indaba yokuthi njengoba kulama elections next year, i-government ye-South Africa, especially governing party, i-ANC, ibonakala ngathi ibhizi ixotsha abantu bangaphandle.
Ezinye izalwane zeZimbabwe zithi uMangoye uyasola ngezizathu zaleli nyathelo likahulumende njengoba sekulenqwaba eminyaka amavinkili la abantu bokuza ekhona kodwa zingekho izehlakalo zokufa lokugula kwezingane okukhanya sekubhahile lamalanga. Kodwa ngilunga lenhlanganiso ye-Operation Dudula eSoweto uNkosazana Nelimokhetsi uthi abahambe abokuza laba ngoba abakuthengisayo uzaqeda abantu ababo.
No, awekho right lamajuice lawo. Ya, and ayabulala. Ana ethi uma ucukuza ukuthi uyishintsha ure ne siya likwebu. Beka wesikhola kusala likwebu kamgara sikuphisa teng. So it's not good.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Vuyani Hlazo umsungulu wenhlanganiso ye-Women in Diaspora Association uthi nxa kuyindaba yamaphepha kungekho okunye emuva kohlelo lukahulumende lolu akukho okubi.
bakhona abanye abafika lapha kube nzima ukuthi baye makubo ngendaba yokuthi ayiza babalekile kulempi okukhona okunye okuhluphayo kabe kufanele ukuthi iDepartment of Affairs isizwe nathi izikhalo zethu ukuthi hayi kulabantu abathile abalapha kodwa akusikuthanda kwabo abalaso isikhathi esokuthi baye ngale ngenxa yokuthi bale problem ethile emazweni abasuka kuwo kodwa bakhonayo sicela ukuthi amaphepha behlale belawo ngoba ngumuntu lo muntu endaweni kufanele ukuthi ube documented.
Usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi kuqakathekile ukuthi ama-Afrika wonke ahlangane, ahlanganise amakhanda, ahluze udaba lweZimbabwe ukuze abeZimbabwe labo babuyele kubo.
IZimbabwe iphumelela, yonke i-Afrika iyaphumelela. So, le ngxaki kufanele bayishare nama-Afrika wonke akulo mhlaba wonke. Kufanele first bayireporta phela ukuthi nayo into leadership ye-Africa isize naleli ingxaku ya pinpoint ukuthi lo khetho zangaluhambe kahle need ukuthi sihlangane sibambisane.
Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi zesabela ukuthi inhlelo zahulumende lezi zingacina sezibangela udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe ikakhulu nxa ukunqanelwa kwabakwamanye amazwe lokhu kungaqala ukwenziwa ngabafuna ukuzitholela amavoti. Belestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Kwezemidlalo bathi badabuke umoya abadlali abaqeqetshwa ngumoyi uRaman Gumbo, labo asebengabaqeqetshi uJoel Luphahla kanye loMelusi Mabaleka Sibanda. Umqeqeshi weqembu lenguqu leHighlanders Football Club uLuphahla uthi umuyi owake waba ngumqeqeshi weBhoso wadlalela iqembu elimela isizwe elama-Warriors uRaman Gumbo obhubhe ngolwesihlanu kwesinye isibhedlela eFrancis Town usenjengeqhawe wadlala indima enkulu empilweni yakhe ukuze angene kwezemidlalo.
Coach Raman ngumcoach wanikeza ithuba lokudlala kwaHighlanders. Bengibuya kwaHighlanders ngiyobe ngicoach la besanda ku-take over from Martin. I'm sure akubona ke mi kwagcina futhi esengibiza la national team ukuthi ngibuye kubangikhanye and the rest is history.
Lokhu kugcizelelwe nguSibanda yena othi bafunda okuningi kuGumbo hathi kwiHighlanders kuphela kodwa lapho eseye kwamanye amaqembu.
Sihlasele kakhulu, kubuhlungu kakhulu uRaman. Uyayenza sadlala ku-first team yaHighlanders, wasiqala singabafana abancane sibuya eHighlanders. Ngibuhlungu la kuCaps ngahamba naye membizi le kuCaps. Wabuwa ngiyarari, so ngazomuntu umuntu onjengoRaman asesijila, ngibuhlungu kakhulu. Njalo ngibona sengikhosha, wasifunda into eziningi, sisadlala. Okunye angibona sisadlala ukuthi i-player ayitreatwa njani, i-training yenza njani, uza abafana bebe-comfortable ngawo uyenza njani. Like ungabona ibhozo 90 kathi ungamthola nabafana nabana, uyayazi ukuthi ngikhosha. Ngoba ikho angifundisa bona ukuthi kumele ube-friendly abafana bebhola. Ningakwisali ungawungikhosha. Ushare into ama-problems abafana maybe ezindlini or anyway abahlangana nabo.
Okuningi ngokubekwa kukaGumbo kubikwa kuzakwaziswa ngokuya kwesikhathi. Good Life Talk namhlanje sikhangela umkhuhlane wengqondo obikwa usihlasele abesilisa abaningi eZimbabwe kungenxa yokungami kuhle kwezomnotho lokunye abanye babo begcina sebezibulala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ilunga le-TCCC elithunjwe ngomgqibelo emabhuku umnumzana Taphuma Neymasaya utholakale efile eHarare namuhla. Inkulungwane zabesiPalestina ziqhubekela phambili zibaleka endaweni elokulwisana esihlengeni seGaza ngesikhathi le-Israyeli liqinisa impi yalo leqembu lebutho leHamas elikuluhlu lukahulumende weMelika lamaqembu abikwa ngokuthi ngama-terrorist. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengeso Chabangu uthi phakathi kwamalunga axotshisayo edele lephalamende kulamanye kwakungafanelanga axotshwe. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.